Kuma-chat group lawa sasesinxusa abantu abaqathekileyo abayibukhokheli ezigabeni ukuthi bafundise abantu batsho ukuthi sowulungiselelweni malungiselelo bani kanti kungaphi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi. Sanxusa kudokotela Gumbo oke wasebenza e-UBH engudokotela khonale kanti sezifundweni e-Harare. Dokotela Gumbo obuyachasela abantu kakhulu ngalo mkhuhlane ukuthi abantu bangazivikela njani ukuze bangatholeli umkhuhlane bangatholeli igciwane kanti lokuthi kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bavikeleke. Sanxusa futhi uSkomichi uJusa ukuthi azochasisa ukuthi bona as a task force ye-COVID-19 insiza kuyini asebekwenzile ekulimukiseni abantu ngaleli gciwane kanti kungabi lapho lezikhenxe khona. Sabuya sanxusa futhi uDMO District Medical Officer ukuthi la azichasisa. Sasesinxusa-ke futhi kakhulu uDistrict Schools Inspector umama uChile ula azochasisa ukuthi kwezemfundo kulimaza njani amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ezemfundo kusiya phambili igcikwane leli. So izinto esizamile ukuthi sizenze lezo ukulimukisa abantu bakithi ngama-chat groups lawa besixoxa labantu sibalimukisa banika ulwazi esiluthatha kuvela ku-World Health Organization besifaka imbiko sichasisa ngesintu sithumela abantu ukuthi babale badlulisele futhi kwabanye kanti abalamafoni lale WhatsApp badlulisele kwabanye.
Injongo sithuma yokusungula lawa maqembu kumbe inhlanganiso yini sibisibile eyalihlanganisayo njengenzalo yakogodlwayo ukuthi lisebenzelane ndawonye ngale indlela?
Savula inkundla le kuyukuthi sifuna ukudinga abantu esingaxoxisana ndawonye mhlawumbe ngezentuthuko. Sikhangela ugodlwayo ukuthi singamthuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu bakwabantwana bakogodlwayo abasabalale ezindaweni ezijiyeneyo, abanye bese-America, abanye bese-UK, abanye be-Australia, abanye bese-South Africa, abanye bese-France, abanye bengaphingaphi khonaphi Zimbabwe, abanye bese-Gwanda, Harare, Gweru, Wange, Vic Falls besabalele. Abantwana esasibona ingane mhlawumbe singaxoxisana ngezentuthuko sizwanane siyinzalo kagodlwayo singabantwana bakogodlwayo. So kwasewuphuma kudaba lolu lo mntwana opasileyo manje kwenziwe njani kwathi umntwana lubonakale edinga indawo yokuthi mhlawumbe athole umsebenzi wokuba ngu-Garden Boy Hillside. Sasesivumelane ukuthi umntwana lo asimhambiseni esikolo siyinkundla, sasiyigodlo development forum. Sithe kunjalo-ke saqalisa ukuthi-ke siphume le mqondo ukuthi kungaba njani ukuthi sitshayine isikhwama sikhulise sibe lesikhwama sokuthi-ke umntwana lo adingelwe ama-yunifomu alungiselwe ifizi yakhe aqhubeke ayo eleve emkwabeni khona ngapha kugodlwayo kwat-7. So kuthe kunjalo sesibona ukuthi okay nxa sesifundise ezinjalo kwasukubikwa futhi ukuthi kulo munye umntwana futhi laye ongabe senza kuhle olungiselela ukubhala u-form 4D. So sasesibona ukuthi okay let's come up with into le asiphumela ibe yiprogram esayibiza sithi Godlo Education Scholarship Program, i-GSP.
Lokhu kwakungasoze kudale udubo na ukuthi libuthanise imali kumbe libe lesikhwama esefunding lina lingasiyonhlanganiso ebhalisiweyo lihlangana nje kuma-WhatsApp group?
So sasesibona ukuthi kufanele ukuthi nxa sikwenza lokhu sikwenze siyinhlanganiso okwenza ukuthi imali lezi nxa ziphuma abanye babe sithi imali esemabhenki they can imali bangathumela ngakwenza ama-transfer. So sasesibona ukuthi safunda sivule i-bank account but uze sivule i-bank account kumele sibe le-constitution, kumele sibe registered, sibe le-trust. Yikho ukuvumelana siyinkundla ukuthi asibumbeni inhlanganiso okuthiwa i-Godla Community Development Trust bese sincedisa abantwana. Yikho ukubhadalela abantwana ama-school fees aba befika about 12. Sabona kufanele ukuthi-ke sikwenze lokho bengo-form 4. Umntwana lo esambhadalelayo entaye ku-A-level ngumntwana ofike wapasa emkwabeni ngalo waphuma le-14 points kuma-sciences. Sasesithi umntwana lo kadlulelayo ngaphaya e-NUST. Sikhuluma sinje umntwana ose-NUST ofundayo ngaphansi kwayonale inhlanganiso. Sasesivumelana ukuthi kube le-board le-secretariat nje khona abazabe besebenza bekhangela ukuthi bangayithuthukisa njani inhlanganiso leyo bebhala ama-proposals besebenza. Sesizama ukuthi sinhlanganiso le siyibambanisi lamama membership organizations like Alliance for Community of CBOs, Alliance for Community Based Organizations, ACBOS. Sizamile ukuthi inhlanganiso le ibe yinye yezinhlanganiso ze-membership inango. Sizama ukuyithuthukisa ukuthi ibe yinhlanganiso ezasebenza ukuphakamisa isigaba sakogodlwayo, isizalwane sakogodlwayo.